siyabonga ndimi yakhe lo Chris siyalambulela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kumabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase Washington DC sitholakala emoyinda sebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo I website yethu www.voaindebele.com Walamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile emhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu badamajwayele ukuthi bangakuzwisisi kahle. Bathi qalisa ukucabanga izinto ngawe. Kanti ke nxa ungayibeka indaba yakho so ibe sobale ebantwini ukuthi no mina ngila engingakho lakho injongo yami yile lale. Kuba lula ukuthi bathi uhlanganisane nawe.
Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless bacela uhulumende ukuthi asekele amankampani asebenza nzima ukuthuthukisa umnotho welizwe afana layo. Uhulumende usethule isiqondiso sokuthi wonke umuntu owakhele endaweni ezingekho emthethweni edolobheni le-Chitungwiza lakukhansili yeManyame Rural District Council kumele adilize lezo zindlu. Woza Friday kuliviki uBenedict Ndlapho liphathele iqembu elitsha emculweni kamaskandi amajahamahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless icela uhulumende ukuthi asekele amankampani asebenza nzima ukuthuthukisa umnotho welizwe afana layo, hathi ukwahlukuluza njengoba kungenye yamankampani amalutshwana elizweni alethela uhulumende imali yomthelo eningi engena esikhwameni selizwe. Okuninga lolu daba sikwezeni kwintathe lezindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenkampani kamakhalekhukhwini le bethule lezi zikhalazo kumalunga edala lephalamende abethekelele indawo zabo zokusebenzela okubalisa eGranite Side National Call Center kanye leyeWillowvale Switching Center eHarare. Bathi bakubone kufanele ukunxusa amalunga edala lephalamende ukuzazibonela ukuze azwisise indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi nxa bexoxisana ngakho edale azi ukuthi akhuluma ngani. Umqondisi we-Econet eZimbabwe umnumzana Douglas Mboweni utshela amalunga edale la ukuba acebise uhulumende ekuthini asekele ngokugcweleyo amankampani aqhuba umsebenzi ngendlela njalo aphathisa ekuthuthukisweni komnotho welizwe okunjengeyakhe. Uthi uMboweni ukuhlukuluzwa kwalamankampani ngoba eqhuba kuhle kuyinto engalungelanga intuthuko yelizwe. Baphinde bakhalaza ngokwenza kwenkampani kahulumende eNet1 abayethese umlandu wokuba ngusima yedwa isala ukulandela umthetho olawula ukuba isebenzelane lamanye akubhizimusi linye likamakhalekhukhwini kudaba lokusetshenziswa kwezitshitshi zinye zokusabalalisa amagagazi ama-base stations aselizweni. Olunye udaba obelusegudwini njalo kulo mkhosi oluchasiselwe la malunga ngumnumzana Mboweni beluphezu kokuba ngobani abanini bale nkampani. Bekusobala ukuba la malunga ebengaluzwisisi leqiniso bengalazi ngoba bekubeke sobala ukuthi incazelo abayitholayo ngehunga-hunga elithi ngabakwamanye amazwe abanini inkampani le. Kodwa obekhokhela leli qula la malunga edala lephalamende ethekelele indawo zokusebenzela ze-Econet Wireless eHarare umnumzana David Jafika uthi lanxa beyitholele incazelo phezu kokuba ngubani umnini wale nkampani sisesekhona isidingo sokuba iingcwethi zikahulumende ezilolwazi olujulileyo ziluhlolisise lolu daba ngokugcweleyo. Kuthi umqondisi webhanga leStewart Bank okuyingxenye yale nkampani kamakhalekhukhwini umnumzana Kwanele Ngwenya utshele intatheli zindaba ukuba bakubone kumqoka ukuwanxusa la malunga edale ukuze bazi ngokugcweleyo phezu kokusebenza kwale nkampani.
Ngoba ma ungazange wachaza kabanzi ngenjongo yakhona lapha njengokusebenza emphakathini ebantwini, abantu badamba bajwayele ukuthi bangakuzwisisi kahle. Bathi qalisa ukucabanga izinto ngawe. Kanti ke nxa ungayibeka indaba yakho so ibe sobale ebantwini ukuthi no mina ngila engingakho lakho injongo yami yile lale. Kuba lula ukuthi bathi uhlanganisane nawe.
Iziphathamandla zale nkampani ziveze ukuba lokhe ithuthuka kungakhathalekile ukuba batholiswa ilayisensi yokusebenza eZimbabwe muva kakhulu kulamanye amabili aselizweni. Bathi baqhubekela phambili ukuthuthukisa ezokukhulumisana ngomakhalekhukhwini elizweni ngokuqhelisa amahofisi abo ukuze asabalale ilizwe lonke. Zithi minengi njalo le misebenzi yokusiza uZulu ephathwa ngabenkampani ye-Econet kanye lenhlelo eziqhutshwayo zokuthuthukisa impilo lenhlalakahle yabantu ezigabeni ezehlukeneyo elizweni.
Silento eziningi esizenzayo emphakathini ezibhekelele lozulu wonke lapha elizweni lakithi.
Kodwa bakhala ngodubo lokusilela kwamandla kagetsi lapho abaveza ukuba isilinganiso phoseso kungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini sezititshi zabo ama-base station ale nkampani zingezisebenzisa ama-generator asebenzisa amafutha ohlobo lwe-diesel nxa amagetsi ethe acitshwa okuyindleko enkulu kubhizimusi labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Uhulumende usethule isiqondiso sokuthi wonke umuntu owakhele endaweni ezingekho emthethweni edolobheni leChitungwiza la kuCouncil yeManyame Rural District Council adilize lezo zindlu. Lokho okumele kwenziwe phakathi kwamaviki amathathu alandelayo kubikwa kuzathinta izakhamizi ezingaba zinkulungwane ezedlula ezine. Izindlu okuzamela zidilizwe yilezo ezakhelwe emaxhaphozini phezu kwempompi ezithwala amanzi aphuma ezambuzini lalapho okulamaphowulo amagetsi. Uhulumende uthi izindlu lezi zakhiwa ngabantu ababhadala inkalakatha izimali ukuthenga izitanda ebantwini abangalelungelo lokuzithengisa. Umantshi weChitungwiza ngolwesihlanu wethule isinqumo sokwalisa ikhansili yalelo dolobho ukuthi iqhubeke idilizela abantu lezo zindlu ezibika zakhelwe endaweni ezingalungelanga ukuhlala abantu. Umeya weChitungwiza umnumzana Philip Mototi utshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo wentuthuko ezabelo umnumzana Ignatius Chombo ukhanya engabuyeli emuva ngesiqondiso sakhe sokuthi kudilizwe lezi zindlu ngamandla ngemva kwamaviki amathathu nxa abanini bazo bengazidilizelanga. Amabandla ezombusazwe athi linyathelo elihle lithethwe ngumphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi kuqale kuqoqo imbono ebantwini ngabafuna kumunyathwe i-Electoral Amendment Bill ingakabi ngomthetho. Ibandla le-MDCT kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lithi kuningi okwavunyelwana kusekelo sombuso esitsha ngenguquko yokhetho okulokhu kungekho emthethweni lo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele unkosazana Ellen Shiriyatenga obona ngenhlelo zokhetho kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Okuqakathekileyo ukuthi kulezinye izinto ukhetho lolo ludlulileyo sibonileyo lungahambanga ngemfanelo. Njalo yithe sibona ukuthi nxa kungenziwa ama-public consultations abantu bazakhuluma ngalokhu ade okwakubahlupha njalo bebone ukuthi kungafakwa njani. Ngikhuluma ngento for instance ngento le eka-Registrar General into ye-voters roll lokuthi abantu be-register ukuvota. Besikhala kakhulu nje njengebandla le-MDC ukuthi iningi labantu lehluleka ukurejista ukuvota ngenxa yokuthi abantu abako-Registrar General ababehambisa abebesebenza ukuthi kurejista abantu babexotsha abantu ngendlela ezithize. Bebatshela ukuthi ye kumele ukubuye lencwadi yamanzi kumele ubuye lencwadi yalokhu njalo bexotsha abantu. And futhi ngenye into esayikhalelayo ukuthi i-voters roll ihambe kwi-electoral commission ukuthi kayisuke ko-registrar general's office ihambe kwi-electoral commission. And kwavunyelwana lokhu even le-electoral act le eyavunyelwana ngo-2018 iyakhuluma sibili ukuthi no ilokhu zen i-voters roll kayihambe kwi-electoral commission. But into esimangalisayo ukuthi i-bill leyi esifuna ukuphasa e-parliament entsha le ka-2014 ibisela amandla onala e-voters roll ko-registrar general thina ufeshi thina desikhala ukuthi kuhambe ku-electoral commission. Ama-public consultations onala
awaphuzanga yini njengoba sibona ukuthi imbono yabantu yavela yathathwa.
Izinto ezakhulunywa ngabantu ezako-registrar general ade ngikhuluma ngazo yizo ezaphuma ku-COPAC ku-outreach program. Ende njalo nxa bengakufakanga ku-bill le entsha kutsho ukuthi yona izandla lezanu u-P F lo minister Mnangagwa khona abafuni ukuthi kube khona ku-act. So yebo njengoba siyathaba ukuthi ama-public consultations ayenzi but kumele siqaphele njengozulu leZimbabwe ngoba kukaningi ukuthi izinto lezi benzi zi-stage zibe stage managed njengokuthi bebiza abantu babo bethi esigabeni kulama public consultations abajengatsheli uzulu jekelele betshela abantu babo nxa sokukhulunywa ngale zinto zabo zonke abazifuna ukuthi zibe zenze bona bezana uPF bese zivunywe ngabona laba bantu kodwa ama public consultations bengatshelanga kuhle abantu yenyabona ukuthi imbono yabantu yakhulunywa kudala but into yama public consultations maybe selifuna ukwenza ukuphonga ukuvala nje ukuthi hayi izinto zethu isithi bephonga ukuthi hayi sahamba saconsult abantu lesilokhu esikubhalile imbono kaZulu but kodwa xa uhanjiswe nemfanele ama public consultations ayinto enhle sibili ngoba imbono yethu njengoZulu izafakwa iyesiza izafakwa ku-act yona le
ngela kubona kusenzakala kukhetho olwedluleyo libona kusenzakalani futhi kuyikuthi umthetho lo ungadluliselwa phambili nje kungaganjelwanga khonoku elikhuluma ngakho
kuningi esawubona kusenzakala nje bese okungenzakala futhi njengokuthi ilungelo lomuntu jikelele oweZimbabwe elokuthi avote ngenye into esabona ukuthi abaningi amaZimbabweans ehluleka ukuyarejista ukuvota njalo abanye baxotshelwa khatshana njalo abanye lokuthi li-diaspora abantu abahlala kwamanye amazwe abangamaZimbabweans behluleka ukuvota and sibona ukuthi nxa ibhiliyona leyi ingapasisa ephalamenti bona laba ama-diaspora liningi labantu abehluleka ukurejista ukuvota bazakhala njalo akusezokwenzakala and okuqakatheke kakhulu njalo into ye-voters roll aningoba khathesi nxa lingabona ukuthi kunje sokuze kube lanamhla i-voters roll kasikayiniwa asikwazi ukuthi abantu abavotayo ngabobani njalo ngaphi so ngenye into yokuthi nxa into leyi ibhiliyona le ingabhasisa ngendlela eyiyo yona i-voters roll izabela ku-registrar general's office and njalo akusoze uhanjiswe ngemfanelo njengalokhu abantu abaZimbabwe abafuna ukwenzakala
lo nkosazana Ellen Shiriyetenga obona ngenhlelo zokhetho kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubekhuluma ecingweni eseHarare.
EleZimbabwe lithakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lane lithole uzibuse ngolwesihlanu mhlaka 18 April. Umsakazi wakho weStudio 7 uthanda kukunxusa ukubana usiphe umbono wakho ngaleli langa ukuba lijoni kuwe. Lokhu ungakwenza ngokusithumela inombolo zakho zocingo nge-WhatsApp unombolo ezithi 1-202-577-5835. Ukuze sikuthinte uzikhulumele emoyeni, kumbe njalo uthumele umbono wakho ngelizwi lakho nge-WhatsApp audio kumbe njalo nge-Facebook. Limbiwo sizoyidlala emoyeni kusukisela ngomvulo kusiyafika ngolesihlanu ngelanga le-Independence sithi amhlophe Zimbabwe ngokufikisa iminyaka engu-34.
Uhulumende ubikwa esengezelele izisebenzi zakhe njengesivumelwano esenziwa ekuqaleni komnyaka iholo. Lokhu kuvele ngemva kokuba izisebenzi ezifana lamasocha lamapolisa zithole iholo elengezelelwe ngemali yesilinganiso senyanga ezintathu ezedluleyo. Lokhu kuphe ithemba ezinye izisebenzi ezingatholi iholo lazo ezifana lamatitshala. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wezisebenzi zikahulumende e-Apex Council. Umnumzana Richard Gundane waqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi iholo lezisebenzi lingezelelwe.
Ye, liqiniso sibili. Abanye bethu abaqalisa ukuhola sebeqalisile ukuthola imali engeziweyo njengoba ke kube sibe sivumelane lohulumende ukuthi bazaqalisa kulinyanga ka-April ukubhadala imali e-backdated ku-January lonyaka. So esikubonayo ke ukuthi hayi uhlelo lolo soluqalisile. So esikumeleleyo ke ukuthi abanye ke abaku-education nabanye ke abasebenzela uhulumende ezigabeni ezitshiyeneyo kuma-ministries atshiyeneyo labo sebemelele ukuthi nxa ama-payday abo efika laphana labo bazathola imali yabo kube khona ukuthi ibe-backdated ku-January lonyaka.
Ngokuzwa kwenu imali yakhona yiyo yini elavumelanayo esiphiwe abanye?
Sizwa njalo ukuthi yimali esavumelanayo. So ngoba isivumelano sethu sibe sikhondanelwa ukuthi uhulumende kumele ukuthi aqalise ukubhadala imali elesilinganiso se-3 quarters e-poverty bottom line. sikubekela phambili lapha nasizadinga thina ukuthi nxa uJune July sefika lapha kuzamela ukuthi sihlale phansi ke lohulumende sibone ukuthi umume weze economy unjani ukwenzela ukuthi sikhulume njalo ukuthi singathola yini enye ingcenye yemali eza kwenza ukuthi sithole i-100% poverty datum line. So esikubonayo khathesi ukuthi hayi ukhanya uhulumende ubhadala imali lokhuza imali abathi ethenjisiweyo ku-agreement.
Ye manje ezinye ke inhlelo elalivumelane lazo okufana labo debunking kuzayenzakala na?
Debunking sikhulume ngayo kakhulu. So i-debunking sokumele ukuthi nxa sisiya ku-midterm review laphana siyikhangelesi sisi ukwenzela ukuthi uhulumende adinga imali ngoba indaba le yindaba enkulu kakhulu. Abantu abaningi bahola imali ezifana nayo kodwa-ke iminyaka yabo iyathiyana, abanye iminyaka iyathiyana ngama-5 ngama-10 years kodwa kukhanya bahola imali elingeneyo. So kuyabe kungamele ukuthi kube njalo. So indaba lesizayikhuluma kakhulu, sesiqalisilezela ukuthi sikhulume ukuthi uhulumende abe edinga imali ukwenzela ukuthi nxa sesifika ku-midterm June July laphana kube khona ukuthi i-debunking yenze ukwenzela ukuthi labo abakuma-promotion post labo bathole imali lesilinganiso eningi ukudlula labo abaphansi kwabo. Labo abale experience labo eminyaka ethize ephezulu bathole nabo imali ayihambelana lelokhuzeni le-experience yabo.
Umnumzana Richard Kundane ngumgcini sihlalo wenhlanganiso zamatitshala ye-Apex Council obekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGweru. Ibandla lokholo lwesiKristu ele-United Family International Church elikhokhelwa ngumnumzana ngumprofethi obikwa elodumo olukhulu elizweni umnumzana Emmanuel Makantiwa lithi likhankasa ezigabeni zonke zelizwe ukuthi abantu behambe ngobuningi babo emkhosini womthandazo owazakala ngokuthi Judgment Night yesibili ngeviki ezayo enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. I-Studio 7 ichayisane lombukiso we-roadshow eWange lapho amalunga ogatsha lwaleli bandla kulindawo abebhodabhoda esazisa abantu ngalomthandazo. Ilunga laleli bandla ebelikwi-roadshow le umnumzana Neva Nyahunzwi usichazisela okudengi ngalolu daba.
I-roadshow esiyenza le ne-church lapha engisonta khona ku-United Family International. Lapha siyenze ipromoti i-Judgment Day ezayenzakala eHarare mhlaka 19. Idele vele siyabe sithandaza kuphela sikhangelela ukuthi ludubo esilayo thina lapha eZimbabwe lungaphela abantu singakhonza sibe sikwazi ukuthi la kulo nkulunkulu and then sibe sesithandaza kakhulu ukuthi udubo esilalo lapha esihlala khona kungaba ngcono.
Selibhodabhode engaphi langaphi njalo kuyini elikutshela abantu?
Kathesi sesivele number 1 ku-sports center Lwendulu Village, sidlule ko-TM number 1 kathesi seMpumalanga lapha kuhlala khona abaningi abangasebenzile i-Colliery Company. Sivele ku-Colliery Concession kathesi seMpumalanga kathesi. Ngingasikhangele inumber singu-around 200. Esikuyenza kathesi ukuthi khona sitshela abantu ukuthi hayi siyalikhuthaza kakhulu ukuthi nxali lesikhathi kumele sihambe eHarare ku-Judgment Night kaprofethi Emmanuel Makandiwa. Sihambe siyothandaza khona ngale sibaningi. Sikhangela ukuthi inhlupho ezilazo zingaphela njengoba uNkulunkulu uthena lingakhuleka luye lithandaza lingazuza lokhu elikufuna.
Liyamthemba nalo uMakandiwa kanye lalokho akwenzayo?
Mina ngingakhulumela abanye, ngikhuluma ngiyedwa kathesi. Ngiyamthemba kakhulu because benginathi utshwala ngenze okuninginingi but okwakathesi ngachiya sengisonta and okwakathesi impilo yami iseimprovile kakhulu. At least okwakathesi ngiyakhwanisa ukuthi ngihlale phansi ngemuli yami sibe lesikhathi sikhulume inhlupho ezihlupha ngikhaya. Ama-miracles wona lawo ngiyabhiliva ukuthi ayenza khala and kuyadiphenda ukuthi ule faith yangikhona and uyavuma yini ukuthi kungayenzakala. Kungavuma wena kuyakwanisa ukuyenzakala.
Lo ngumnumzana Neva Nyahunzwi, ilunga lebandla lezokholo olwe-United Family International Church elikhokhelwa ngumprofethi u-Emmanuel Makandiwa.
Ele Zimbabwe lithakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lane lithole uzibuse ngolesihlanu mhlaka 18 April. Umsakazi wakho weStudio 7 uthanda ukukunxusa ukubana usiphe umbono wakho ngaleli langa. Ukuba lijoni kuwe. Lokhu ungakwenza ngokusithumela inombolo zakho zocingo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-577-5835. Ukuze sikuthinde uzikhulumele emoyeni. Kumbe njalo uthumele umbono wakho ngelizwi lakho ngeWhatsApp audio kumbe njalo ngeFacebook. Limbiwo sizoyidlala emoyeni kusukisela ngomvulo kusiyafika ngolesihlanu ngelanga leIndependence sithi amhlophe Zimbabwe ngokufikisa iminyaka engu-34.
Umchuchisi kucala elitheswa uOscar Pistorius selokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp umnumzana Jerry Neal uchuke uPistorius ngembuzo waze wamtshela ukuthi ulamanga okubangele ukuthi uMahluli uThokozile Masipha amkhuze ukuthi usedlulisa amalawulo. UNeil ubebuze uPistorius ukuthi uyakholwa na akukhulumayo ngoba kungelangqondo ukuthi umuntu angavuka engutsheni engazi ukuthi umuntu alelelayo ukhona kumbe hatshi abesedubula. UPistorius wetheswa icala lokubulala uSteenkamp ngokumdubula esithi ucabangela ukuthi lisela. UPistorius uzaqhubeka ngobufakazi bakhe ukusasa. UStudio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya lokuvuselelwa kodaba lokudilizelwa kwabantu izindlu ezibikwa bezakhelwe endaweni ezingekho emthethweni eChitungwiza lakwezinye indawo zelizwe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Uhlelo lwe Was a Friday kuliviki uBenedict Nhlapho liphathele iqembu elitsha emculweni kaMaskandi elizibiza ngokuthi amajaha amahle. Lona ke elingena enkundleni ngedlaladela elitsha elithi mhla kufika inkunzi.
Bathi sekungene thina amagwala kaNyamalale ngoba zinsizwa zoqobo ngabafana ke beqembu le majaha amahle beqhunza ezomdumo kaMasikhandi. Leli qembu elibunjwe nyakenye selihlelethula idlalade elichisa bhe elithi mhla kufika inkunzi. Bakhokhelwa ke lijaha lasetshelotsho uDavid Njeqezi Ncube owaziwa kakhulu kuqembu lakhe elamabalangwe. Umbuzo usuyikuthi kambe kungene moya bani ekhaya uDavid wamabalengwe esetshaya uMasivelela engumajaha amahle.
Kumabalengwe kucula mina so ngangifuna ukuthi ngiveze ikhono labanye abafowethu nabo abanesifiso sokucula uMasikandi so ngase nancane sisenze elinye iqembu eceleni lapho nabo bazokwazi ukuveza ikhono labo khona nabo bazibonise emphakathini ukuthi baphetheni mhlawumbe yabona.
Ingoma zaleli qembu zihlangene ezothando, ezixwayisayo, ezokholo lezokuzithokozisa nje impela. Kuleke uqala bakhuluma ngentombazana engaziyo ukuthi hatshi. Yikho nje sebethi sekwanele ntombi ngiyeke uziqede usizwa kuyophela wena. Zinsizwa ezixubene lamantombazana ezikuleli qembu bese kusithi nxa sebevunule ezesintu usungavuma ukuthi ngabasendulo. Iningi labo-ke lidabuka eCholocho esigodini kanye leGwanda. Bathi ke nxa sebesenza into yabo ungaphika embe phansi uthi ngamaZulu aseNatale. UDavid ke yena uthi uhlonzi oluphezulu lomculo wabo yilo abalitshoyo nxa bethi sekufike inkunzi umpondo malanga izigudule kazinyamalale.
Sithi abantu basuka bama besibheka mhlawumbe basithatha kancane wabona ngengoma. Kodwa ke mase sifikile stage kuyabonakala ukuthi hayi manje kufike bani o uma umuntu elalela ingoma yethu naye uyasho ukuthi hayi cha lapha abafowethu nishaye khona and ingomisho khona so siyasho ukuthi bangadlala abanye abafowethu kodwa masokudlala thina hayo bakhona umahluko
zinengike izandhlupe lezangkhathaze ezihlangana laleli qembu bathi kulabanye ababheka ngeso lesikhova besithi lizenza amazulu kodwa uDavid uthi kasekufihle ukuthi singamandebele oqobo adabuka komnyama ubambile ejolotsho abanye ke bathi indaba lingaculi rumba njengayo wonke umuntu kodwa yena uthi useliphoxe ngani umasikhandi njengoba ke kuyiwo umculo womdabo uthi kakwaziyo langakuthandabuziyo ikuthi ikusasa labo njengeqembu limhlophe nke
amajaha amahle ngeminyaka elandelayo sibona siwabona mina ngokubona kwami ngwabona kwelele imfula ewela ngaphaya ngaphesheya kwemfula esiyodlala ingoma ibizwa phesheya kakhulu ngendlela nje okwenzeka ngakhona ingoma zakhona ezinandi ngakhona hayi cha na umuntu uma engavumi ke lokho angazi namu ukuthi bezovumani ngoba hayi yonke into nje imnandi nje
uDavid uthi iphupho labo ikuthi begcine bencedisana labanye abaculi abasaxathulayo baphuma ke enkundleni besithi woza uJesu Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Dlapo.
Shele nkosi shele sandla sokulunga shele ngivuze yaphakathi. Ithi incwadi engcwele ozali kimi mina nonke enikhatheleyo nani nonke enisindwa yimithwalo ngizafuna umusa. Ilo nalo okholwa kimi uzoba nokuphila okungaphakathi. Umusa nothando lokuhlala kimi nabazalwane. Amen.
Yile ngihlale ngithule njengqaba.
Umculo weqembu lamajaha amahle lisigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngilithiya ku Studio 7 Live Talk.